Nakumbula sakula Wonke okwenzakala empilweni yami manje kuseyiphupho kusaphupha Angihlale njalo ngiqaphatha ngedolo ngicela inkosi ngithandaza Nkosi ngicinela umama bona impumelelo yami saphila Nayajabula thi ningibona impilo empilo engcono umntanami manje umntanami Lokumthwale ngangithwele inhlupheko ngathula umntanami Bongiseni, 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 bongiseni.